Isivumelwane lesi sihle njalo siqakathekile. Siyadingakala kakhulu ngalesi sikhathi kulendlala engaka. Inhlanganiso yezizwe United Nations iyathembakala emhlabeni. Ngakho-ke ungabambisana layo emsebenzini onjengalo, kulula ukuthi uzuze imali kulanxa wena uzenzela wedwa. Ngoba iyathembakala ekugcineni izimali, iyathembakala ekugcineni izinto, ikwenza umhlaba wonke jikelele, ikwenza kuso sonke isikhathi umnyaka lomnyaka. Ngakho isiyabale experience njalo yokuqoqa izimali zona lezi, iyayazi iminyango lapho oqoqodwa khona ukuze uthole usizo. Ngakho-ke lesi sivumelwano sizasiza kakhulu ekulwiseni indlala eZimbabwe.
Nxa sikhangela-ke isikhathi isivumelwano lesi esize ngaso, abantu bevele sebekhangelane lodubo, singathi sibuya ngesikhathi esilungileyo na?
Bekuzaba kuhle kakhulu ngabe lesi sivumelwano esenziwa ezinyangeni ezidlulileyo, kodwa kwaphuza ngoba abantu babelokhu besazi ukuthi uhulumende uzakwenelise ukulwisana nendlala le elizwe elaliyibona isiza. Kwaphuza kuhulumende ukwazisa umhlaba ukubeka isicelo sokuthi ancediswe ukuze abantu beZimbabwe bangabulawa indlala. Siyethemba ukuthi eminyakeni ezayo kuyisifundo esikhulu ukuthi asoze kuphindakale khona lokho. Kuzacelwa masinyane kuyekele ukupolitikwa ngempilo zabantu, ngokuba abantu bangafa baphele du bebulawa indlala ekade ingavimbeleka. Kanti-ke okunye, lanxa sokuphuzile kanje, kuzatsho ukuthi kusacelwa imali, yena uhulumende weZimbabwe ufanele ukuthi akhiphe kwesakhe isikhwama abe esiza abantu.
Ekwabiweni kokudla kanye lemali ezabelweni zonke zelizwe, yiziphi izinto ekufanele ziqakathekiswe ukuze abantu bonke baphathise?
Into eqakathekileyo ukuthi kubhalisweni, kubhaliswe wonke umuntu angabi khona loyedwa ongatholi ukudla kumbe ongabhaliswanga. Ngike ngabona kuthelevishini omunye olesihlalo ekhuluma ngokuthi akungancitshwa muntu ukudla, kodwa wasethinta enye indaba engethusileyo. Wathi noma ngubani obhalisayo kabhalise wonke umuntu, noma yiphathi ebhalisayo kayibhalise wonke umuntu. Le yokuthi iphathi yabhalisa abantu abalambayo ingethusile kakhulu, ngilethemba ibathusile labantu beZimbabwe jikelele, ngokuba kasikukhangelelanga lokho. Iphathi ingaqalisa ukubhalisa abantu abalambayo, izabhalisa amasapotazayo, ichiye bonke abantu.